engingakutsho ngamafitshane ukuthi thine sintwini imfa into ehlonitshwa kakhulu ngakho ke yikho sihamba silesizotha ngoba umuntu oyakhalela abantu kakhangelelanga ukuthi abe lenzuzo politically or otherwise. Ngosuku lokuqala ayisafika kuhle, sasifika kusihlwa, samukeleka, wangena uDr. Khupe wakhuluma isimboli, sabakhulumisa and kwaba ne-church service yakusihlwa ngoba isidumbu salale endlini. Engakunanzelelayo ukuthi kwakulabantu abaningi lamalunga amanye ama-political parties agoqela abantu be-MDC Alliance, Otshino Timba and others. Okwangidanisa kakhulu ukuthi the following day when we sesisiya e-City Sports Center ngalo kwakubuthanelwe khona okwenzelwa khona umthandazo, okwenzelwa khona iseremoni yonke. Amalunga ebandla le-MDC Alliance enginakani ukuthi sebakwenza kwaba ngumkhuba ukuthi ezimfeni lapha bakhangelele ukuthi benze ezepolitiki. Kukanti hayi thina esintwini asikhangelelanga ukuthi siye politiki ezimfeni.
Sizwa kuthiwa kukhona okwenzakeleyo.
Wathi kuqanjwa ibizo lika-Dr. Khupe baba ngumsindo lokhano okungani bayameyisa kwaze kwathi umkhokheli wabo Nelson Chamisa wazama ukungenela ukuthi abakhuze la kwamehlula wagcina sesithi hayi njengopresident wenqali ngathi ngikhuza ngingalale lifuna ngize ngithini. Engakunanzela kakhulu ukuthi lo speaker of parliament wathethe uyakhuluma la benza ngokufanayo. So kuyadanisa kakhulu-ke ukuthi ibandla leli selikukhanya lenza kumbe ukuthatha i-advantage of izimfa including umkhokheli wabo. Lingananzelela ngomnyaka ophelileyo sisemfeni yakothwangelayo kubhubheni umnumzana Thwangelayo uDr. Khupe wabhuwa baze bathrethena loko umthisela endlini amalungu ebandla le-MDC Alliance. Kuyadanisa ke lokho ngoba akusongxenye yesintu sakithi. Kunjenje sivela kungcwaba uDr. Nicholas Ndebele obesebenzela eGarden House ungumuntu oyazakalaka kakhulu kobulawayo le Mathebeleleni. Imfa yangkhona ikhutshwe ngendlela esihloniphekayo elesizotha. Kwathunyayelwa abantu baye emangcwabeni wabekwa kwadliwa kwahanjwa. Akuzange kwaba lokuxokozela kulalunga bekulabantu be-ZANU-PF, kulabantu be-MDCT, kulabantu the community members. There was that level of tolerance. Kodwa engakubona koThwangirayi, imuli yakoThwangirayi hayi kayilacala. Kulokhu ngabantu kuyabe kungabona kuyabe kubhadile kumbe kuyabe. Ngoba nge-first day sakufikile, it was calm. Nginakanele ukuthi babengananzeleli ukuthi siyabuya. Okukhomba ukuthi ngosuku lwesibili sokuya ngcwatshwa kumbe izinkokheli zabo ezahlezi abatshela ukuthi hayi uKhupe yabe khona kumele limbhuke. Kuyayangisa kakhulu lokhuyana, kuyethusa njalo esintwini sakithi hayi I disapprove of that.
Ye, kolunye udaba sizwa kuthiwa selihambise emthethwandaba udaba lokubana imali leyana ephiwa ama-political parties lani liyithole, kuliqiniso yinto?
Angila mandla ukukhuluma ngalokho kodwa kuliqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba ngoba nxa usakhumbula abantu be-MDC Alliance last year bathatha imali baze bathatha le ngxenye eyayimele ibe nge-MDCT. Ngakho-ke kulo daba olusemadala emthethandaba olokuthi ingxenye yemali ye-MDCT kayibisele leyathathwa ngokungekho emthethweni kayibuyisele kubanikazi. Ngakho-ke nginakanela ukuthi unlike last year communication was sent to the relevant offices lapho kudispeswa khona imali bayikhipha andibana thina sibatsheni ukuthi gabakhazulule imali ngiphakathi laphakathi benike labo ingxenye yabo. Kukhanya ngani lonyaka ngithemba baza kubamba ngendlela eyiyo, endlela eqondileyo. So lukhona ludaba lusemthethwandaba.